sesikhona nje namuhla kusukela ngo-12 akusekuthiwa yi-Africa Industry, sekuthiwa yiDamara Square. Ikhumbula nje uDamara lokhu khaye kuyenza sibethe nje amaflegi ethu aweZimbabwe, sitshengisela ukuthi hhayi sokwanele sesidilwe ngohulumende lo waseZimbabwe. Sesizihlabelela ingoma zethu nje njengabantwana beZimbabwe abathanda ilizwe labo, abathanda ukuthula. Silo Bishop wethu oBishop Magaya sikwenza umthandazo. Kwasekubuya nje lawa amapholisa okuthiwa ngawe riot ne-reaction unit yalapha eZimbabwe bezosixotha eDamara Park ukuthi siphume.
Balitshayanga yini?
Bebesethisela nje ukuthi funa ukusitshengisela ukuthi bafuna ukusitshaya, kodwa akula othayiweyo nje. UDamara Patterson nguye abambambileyo ebrook wabamdonsa ngenkani besiya laye esithi samapholisa esiku-53. Salandela nje lathi sihlabela, sathi sifika lapho wakhanya kugcwala abantwana beZimbabwe. Kwasekubuya imoto abamthatha bamfake emotweni basebesifika siya laye esentla. Sasesibonela amaloyal.
Sokwedlule umnyaka lenyanga ezimbili u-Itai Dzamara enyamalele, lisalethemba yini ukuthi uyaphila lapha khona?
Ithemba sinalo ukuthi lapha khona u-Itai Dzamara ulokhu esaphila. Ithemba kasilalahli ngoba asilasizinto sakhe esisibonileyo kumbe amathamba akhe lapho esiwabonileyo kusingabona ukuthi kasekho senyamalele. So ithemba silokhu esilalo ngoba ithemba yinto nje esilayo esilondoloza ukuthi sesilokhu sibuyela kuDamara Tesi uhulumende walapho eZimbabwe ukuthi kamnede bethu u-Itai Dzamara.